njengenhlanganiso sithi ama numbers la amancane kakhulu ngombono wethu ngoba siqale ukusebenza emandla ko nje ekhaya vote. So sesizama ukuthi sibonisise ukuthi i-2000 xa kulilizwe lonke laba esibarejistileyo abarejistwe abanjengama coalition members ethu, hayi inumber leyo incane kakhulu kithi ngombono wethu esikufisayo ukuthi ngabe siyakwenza lokho online njengoba kulama COVID restrictions, izeke office lonke ivaliwe lakathesi. So besifisa ukuthi ingabe kuyenziwa online njalo sinikwe i-breakdown yokuthi nge-province nge-province kula bantu abangayo kuyezokuthi lathi si-verify, sibe nendlela yoku-verifya njengabantu abasebenza ekuncediseni abantu ukuthi babhalise ukuvota.
Lizaxoxisana le-ZEC ngalolu daba.
Sizaxoxisana labo kakhulu maduzane ngo-January lapha ukuthi sizwisise lathi njengama-stakeholders ukuthi abarejiste kuma-province esebenza kuyo North, South, Bulawayo bangaki. Njalo lathi bese sihlangana nje e-coalition sibone ukuthi abarejista abancedisa abantu ukurejista ngabantu abangaki. Lathi sibe le ndlela yokuverifya kusiyaphambili, sesifundile khona lapho kusiyaphambili, sebe siverifya si-updata continuous kuma-social media platforms ethu kwenze ukuthi kwazakale ukuthi abarejistileyo ngenyanga engaka abangaki ade bencediswa yi-ekhaya vote.
Kodwa likhona inani elingathi ye leli sileqiniso lalo ukuthi abantu abangaka ababhalisela ukuvota kulesi sigaba?
Ye, thina kathesi like njengokuthi koBulawayo kule ndawo eyodwa kuphela ukubhaliswa khona ukuvota. So namhlanje besikhakuletha lathi njenge-coalition ukuthi abantu esabahambisayo even nge-shuttle bus yethu ukuyarejista ukuvota ngabantu abangaki barekhodwa ngayo. Kulamanye ama-coalition members futhi ade bevele bele nhlelo zabade bezenze ze-voter registration. Sesizama ukuthi sikuhlanganise ku-information kwakhona sibe lakho ngoba i-2000 le incane kakhulu ngombono wethu.
Ungasitshela amanani lawa?
Hayi, sizalitshela nase siwahlanganisile. Sibone lathi kuqanjwa namuhla ukuthi kule 2000 ilizwe lonke for the whole year. So lathi sesithi njengenhlanganiso sizabe si-updata ama-stakeholders ethu ukuthi sesifike ngaka. Njalo sizahlalisana phansi lezeki sikhulumisane ukuthi hayi thina abantu esibancedisileyo la. So lina njenge-province yakoBulawayo kulabantu abangaki, nje province ye-Mat North kulabantu abangaki, kulase-Mat South. Maybe ngumbe liqiniso asazi.